soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lichona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mavili lanhlanu kunhlolanja 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, imbiko kamongameli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempela viki isichiye abalandeli bakhe abaningi belemibuzo. EleZimbabwe liphawula uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana lokungena kwezihambi elizweni olwe Women in Tourism National Executive Chapter. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump lomongameli wele North Korea umnumzana Kim Jong-un sebesukile esikodlweni zabo belubhekise emhlanganweni wabo okukhulumisana ngodaba lokulungiswa kwezikhali ze-nuclear. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imbiko kamongameli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempela viki isichiye abalandeli bakhe belemibuzo eminengi. UChamisa uthe kuzamele azophisane loMnangagwa ukubusa okwamahlandla eminyaka emibili lokuthi uMnangagwa engala ukuphatha inkulumo eziqotho uzasuswa esihlalweni ngendlela ezisemthethweni lanxa engaziqambanga. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru ngempela sonto, uChamisa uphethe indaba ezimbalwa ezibalisa olomnotho welizwe, umbuso kaMnangagwa, ukuhlukuluzwa kukaZulu ngamasotsha lokunye okunenginengi. Ukuze sizwe okunengi ngenkulumo kaChamisa, uChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sakhe umnumzana uDokotela Nkululeko Sibanda, yena othi amazwi kaChamisa asehlanekelwe ngenjongo yokumgcona.
Yazi ukuthi angazi ukuthi abantu sesehlulwa yini ukuthi sazi ukuthi kulento ethiwa ngumzekeliso. Uthe yena uMnangagwa angabusa iminyaka emibili, lami ngibusa iminyaka emibili, bese sithi ngemva kwalokho siyesikhangela ukuthi oyabe enelisa ukulungisa ilizwe ngubani. Okutshengisa ukuthi ubekhuluma engumuntu ozekelisayo ukuthi mina ngingabusa ilizwe liphumelele kakhulu ngokushesha, ngawe ukuthi uMnangagwa ulenkani ngalokho ukuthi umsebenzi ngawenza ngendlela engcono ukwedlula yena. Ngakho kuyangimangalisa ukuthi athi indawo abantu besuke bagijimela lokho okufunwa yizanu ukuthi bacabanga ukuthi ukukhulunywa ukuthi yiyo ikho lokho afuna kube impumela yenkulumo ezingenzakala.
Ye, okunye njalo ungasichasisela ukuthi lapho esithi yena nxa kuyukuthi inkulumo ayisoze ziphumelele uMnangagwa uzasuswa esihlalweni ngokusemthethweni, ube khuluma ngani la?
Ziningi indlela ezivunyelwa yi-constitution njalo ezivunyelwa ngumthetho ezingenza ukuthi umuntu aphume esihlalweni ezifana nalokho okwenzakala ku-president uMgabe. Liyakwazi ukuthi ngomthetho weZimbabwe kwaqina kuthiwe kungabe kuqondile nxa zikhona izinto ezenziwayo zazishiyene ezifana lokuthi uMgabe waphuma esihlalweni kugcwele amasotsha esaladeni, iparlamente yahlala izama ukumkhipha kodwa igedi leparlamente ngokwalo liyilamasotsha elezikhali ezinkulu kakhulu. Zonke into zenezo zinto ezingenza ukuthi indlela okwenziwa ngayo ingane iyabuzeka. Kodwa kungasenani indlela ezingakhitshwa ngazo uhulumende zihlanganyela lokuthi nxa uZulu weZimbabwe angavuma ukuthi hhayi akasamfuni lo hulumende njalo kube khona ukuthi kuhlala iparlamente. Saningi indlela ezikhona kuba kuzala zeZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi umongameli webandla uzaba lomunye umhlangano nini njalo ngathi
uPresident umhlangano owabantu nje ofana le rally?
Yeah.
hayi bese ngaka bekungakathi ukuthi kungayenziwa nelokho ngakukhulumisana labafoti abaku organizing ukuthi sebele indaweni abakhangelela ukuthi upresident ngaya ku
uDokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. EZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe Women in Tourism National Executive Chapter, lapho abesifazana abakhuthazwe ukuphatheka kulolu hlangothi ngokugcweleyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela.
Siyaxolisa ngalokho kayisilo ke daba ebesizama ukulethulela lona udaba esizama ukulethulela lona ngolabesifazana abakumsebenzi we-tourism bona sebekhuthazwe ukubana baphatheke kulolu gatsha ngokugcweleyo. Asizweni uMavis Gama.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela.
Sithathele lithuba njalo zihlobo esithandekayo sixolise ngoba imishina yethu njengayizolo kayisebenzi akakuhle. Omanjinela bethu baphezu kwalo lolo daba kodwa sibuyele kudaba ke oluke lwadlala kancane lanxa nje kungayisilo ebesizama ukulethulela lona udaba lwesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals kobulawayo esibikwa silamaviki phose amabili singelamanzi aphuma empompini osokufake impilo zezigulane enkingeni enkulu. Kubika intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela kodwa ikhansili yedolobho ibikwa isingenele yaphathisa ngokuletha amanzi ngamatanka kodwa malutshwana okokuthi ayisibo bonke abawatholayo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi Zimbabwe Nurses Association uMnumzana Anthony Majongosi uchasisa ngalolu dubo lwamanzi.
Idwe lapha le ndawo yamanzi Asila au amanzi katesi sile 2 weeks ngayela amanzi katesi sasakwanisi ni ukusenza uti sisenza njani kungela amanzi isibhedlela sibili akufaneka kube njalo
uma Jomos uthi sebesesabela ukuthi bengabambela imikhuhlane enjengesihudo
namhla ngikhuluma le operation director uthi amanzi bazozama ukuthi balungise namhla ngo-10 but kathesi ngo-10 sodlulile asibonanga ukuthi kwenziwa anything so kathesi lesikalazo ukuthi vele ukusiyenza sibili akusasiyenzeke sizocina sithole umkhuhlane lapha even imkhuhlane isihudo like i-diarrhea leyana i-cholera iyacina vele isibambe thina amongikazi
uma Jongos uthi izigulane lazo zisengozini yokuhlasela imikhuhlane enjengesihudo le-cholera ngoba sebengena ezambuzini ezingahlanzekanga
izigulane kathesi akhula amanzi ekusenzisa zifuna ukungena i-toilet asikwanisi ukuthi zingangena i-toilet vele akhula amanzi ukuthi sithele khonapho because amanzi akhona akhula akho and siyabona ukuthi izigulane sifuna ukugeza sifuna amanzi le njalo ayafuneka even lati ukuthi singavela ukubamba izigulane sifuna ukuthi sigeze izandla kathesi akhula so siyapambanisa ukuthi vele impilo yethu lapha ingene ingozini
umongi e-UBH umnumzana Thomas Nyathi uvumelane lo majongosi ethi esibhedlela akusasebenzeki
esibhedlela okwakathesi asilamanzi more than 2 weeks singelamanzi and kakusebenzeki kunzima ukusebenza ungelamanzi because asilamanzi okugezisa izandla ma siqeda ubamba ama-patients akula even kungela manzi at least ngabe kule methylated spirit but akula ispirit sokuthi disinfect izandla akula vele akusebenzeki amanzi for ama-toilet ukuflash ama-toilet ama-patients after using the toilet asaflash ama-toilet most of them ablokile la ma-patients abanye babengena bengena betshintshana lathi akula nto esingayenza
umqondisi we-United Bulawayo Hospitals i-UBH unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu uvumile ukuba isibhedlela sibhekane lodubo lwamanzi kubangelwa yikuhamba kwamanzi kobulawayo injini ezimpompa amanzi zasuka zafa kodwa baphakathi kokuthi zilungiswe
so mafika amabili it's just 2 days ama-pumps that they failed on Friday but ayalungisa as we speak but ukuwalungisa kuyathatha a couple of days but city council sisilethela amanzi nge-water bowser so amanzi asekhona esibhedlela
impompi lenjini zesibhedlela se-UBH zingaphansi kogatsha lukahulumende olubona ngemisebenzi abongi bakhala ngokuthi isibhedlela singaqhubeka singela manzi bazabanjwa ngamandla ukukhalala umsebenzi ngoba iphunga eselisesibhedlela alisabaphathi lengcekeza isimile ayisahambi kulandela ukusweleka kwamanzi kumaviki amabili andluleyo ngimele Studio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
EliZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana owe Women in Tourism National Executive Chapter. Lapho abesifazana abakhuthazwe khona ukuthi baphatheke kulolu hlangothi ngokugcweleyo. Kubika uMavis Gama.
Bebegcwele injabulo abekade bekulo mkhosi owenzelwe eHarare International Conference Center lamhlanje ngesikhathi obengumhlonitshwa kiwo umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa efika ukuzaxhasa uZulu. Emazwini akhe ngesikhathi ephawula lomkhosi unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze abesifazane ilizwe lonke ukuba baphatheke emsebenzini etshiyeneyo kuhlangothi lwezokwethekelelana ukuze bazithuthukise bona lelizwe.
Instead of spreading gossip, women, let us spread fresh thinking and innovative ideas that make us better business women. Use this opportunity to be masters of your own destiny and be able to run businesses sustainably, create employment, and sustain livelihoods. My message to the women in National Executive Chapter is no to corruption.
Unkosikazi Nsiya Ndlovu wasemzini weRimuka edolobheni leKadoma ngomunye wabaze kulo mkhosi. Yena ulungisa impahla yehlukeneyo ebalisa izikhwama zabesifazane.
Yathathi lokhu sengiye-Women's Bank open account khona ngale, kodwa ngifisa ukuthi kathesi ngiqale ngifake imali encane ngibone ukuthi vele ngiyakhwanisa yini ukufaka imali ebhenki. Ngaphansi kokufaka imali ebhenki sengizaqhela manje ukuthi banginikise. Ukuthi ngithathe imali ukuthi ngiphakame, ngike ngahamba ku-trade fair twice. Last year ngangikhona nakathesi ngesifiso sokuthi ngihambe e-trade fair Namibia, ukuthi ngiye sikuta isidu sami kona ngale. Ngathi yomsebenzi wami nawo.
Lo msakazo wanelise ukukhulumisana lenkokheli ekhethwe ukukhokhela lolu hlelo lwe-Women in Tourism ezigabeni, okubalisa umgcinisihlalo. Esigabeni seMathebeleleni North, unkosikazi Stella Mthunzi Mafaone.
Ngithi kumama weZimbabwe wonke lapha akhona, sukuma, ngoba lesi yisikhathi sokuthi usukume udingele imuli yakho okokudla. Akudingi ukuthi uthole certificate bani, kudinga ingqondo zakho zokufuthala ukuze emzini wakho uthole ukusuthi ungabulawa yindlala.
Unkosikazi Sibusiso Msengi ongumgcinisihlalo okhokhela abesifazane esigabeni seMidlands ulandisa ngokuqakatheka kosuku lwalamhla.
Usuku lwalamhla luqakatheke kakhulu ngoba litshengisa ukuthi abantu abangumama, litshengisela ukuthi abantu abangumama babamba okungakanani kusekta yethu yetourism.
Lo mkhosi ungenwe ngabesifazane abavele ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe abagoqela iziphathamandla zengatsha zikahulumende, abaze bemele abebhanga labesifazane, i-Women's Bank, abavele uhlanganiso yomanyano wamazwe umhlaba wonke, i-United Nations, abaphathi intambo labavele kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo. Bekuhaywa ingoma ebezidumisa uNkulunkulu kanye lezincoma imisebenzi kaNkosikazi Mnangagwa ebezikhokhelwa ngabe Glorious Melodies Choir GMC Ambience 2. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama. Bebegcwele injabulo.
Inhlanganiso ebona ngokulwisana lemsebenzi yenkohlakalo emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi isithole ubufakazi obunengi bokungethembeki obebusenziwa iziphathamandla zayo ezisebenzela eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi iziphathamandla lezi zantshontsha izigidi lezigidi zamadola. Ngokunjalo ithi siyazise amapholisa ukuze acubungule lolu daba. Udaba lwemsebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ludaba oselubhahile kakhulu eZimbabwe olubangele ukuthi uhulumende weMelika ame ukuncedisa ezinye inhlanganiso nyakenye ngemva kokunanzelela ukubana iziphathamandla zalezo nhlanganiso zazichaphaza imali. Sixoxele encwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Nxa kungaba liqiniso ukuthi imali ye-Amnesty International Zimbabwe ebalelwe ezigidigidini zemali ayisabonakali idliwe ngabantu abafanele balwe lobugebengu elizweni, balwe lokubandlululwa kwabantu, balwe lokungahlonitshwa kwamalungelo abantu, balwe lokuhlukunyezwa kwabesifazana labantwana, balwe lokuphathwa kwabi kwenotho lenzuzo yabantu yiZimbabwe, balwe lokuphathwa kwabi kwabantu abasemajele, balwe lokungaziphathi kahle kukahulumende. Baphenduke bona ngokwabo babe yibo abenza zona lezo zinto badle imali efanele ivikele amalungelo abantu babe benze icala elikhulu kakhulu ubugebengu obukhulu babe bedlela abantu beZimbabwe imali bedlele amalungelo abantu imali ngokuba leyo mali yayiqondiswe ukuthini ilizwe libuswe ngendlela efaneleyo nxa kulezinto ezingahambi kahle zibikelwe umhlaba zibikelwe uhulumende weZimbabwe labantu beZimbabwe baziguqule ukuze ilizwe lethu libe ngelihlonipha imithetho elihlonipha amalungelo abantu elihamba ngendlela ekhangelelwe emhlabeni wonke jikelele babe benze into embi kakhulu
yona imisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ingaqedwa njani
indlela yokuqeda ubugebengu phakathi kwenhlanganiso ezizimeleyo nxa ngabe buyabe bukhona njengalokho okukhulunywa kwe-Amnesty International ikuthi abantu abazasebenzela kumbe abasebenza ezinhlanganisweni ezizimeleyo babekwazi ukuthi imali efika ezandleni zabo siyo yabo babekwazi njalo ukuthi ukuba senhlanganisweni ezimeleyo kakutsho ukuthi isiyi-industry sekuyi-factory liyana osofanele uphile kiyo kuyindawo ofanele ukuthi uyesebenzela abantu khona uye kwenza lokho okubhaliweyo ukuthi leyo nhlanganiso yikho emele ikwenze hhayi ukuthi uthi sendithole umsebenzi sendithole idlelo yeka ngithaphe ngidle ngiqede hhayi imali liyana ivela kwamanye amazwe ukuzoncedisa izakhamizi zeZimbabwe kayiphathwe ngendlela yona le efaneleyo kayivikelwe ngendlela efaneleyo labo abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu ngoba phela babe bekhangelelwe ukuthi baziphathe ngendlela ehloniphayo ngendlela enhle ngendlela engelabugebengu kumele benze kanjalo bangazi balimaze umsebenzi wabo balimaze izinhlanganiso ngokuziphatha ngendlela yona leyi abathi abanye kunye lohulumende kangaziphathi ngayo abaguquke kuleso simo baveze ukuziphatha kahle kanti kuyadingeka futhi kuzo inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziphume le ndlela esingathi thina yokuziphatha i-ethics code i-code of conduct ezibamba zonke bonke basayinde leso sivumelwane sezinhlanganiso ukuthi sizaziphatha ngalindlela okunye okuphezulu kwakho konke kumele kube ukuthi kuleso sivumelwane akumelanga kudliwe imali kumele ziphathe ngendlela efaneleyo ayisiyo industry liya ofuna i-industry uyaphuma e-industry ayedinga umsebenzi kwenye indawo laphana kusetshenzelwa abantu kusetshenzelwa izakhamizi zeZimbabwe
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Inkampani yendiza mchina eBotswana ibika ukuba isiza sungula njalo uhambo lwayo phakathi kweGaborone leHarare ngomabasa kulandela ukumiswa kwalolu hambo ngomnyaka ka-2016. Intathelizindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Kulandela ukuthenga indizamchina ezintsha esithathwe kuphelweni komnyaka ka-2018, inkampani ye-Botswana ibika ukuthi izasungula uhambo lokuphapha phakathi kweGaborone kanye leHarare. I-Botswana yamisa lolu hambo ngomnyaka ka-2016, ikhala ngokuthi akulabantu abaningi abasebenzisa le ndlela yokuhamba. Abantu bekhetha ukusebenzisa amabhasi lezimota ukuya eZimbabwe. Kodwa khathesi iBotswana embikweni eyothule kuyona leviki ithi lesiqiniseko sokuthi izathola isihambi phakathi kwamadolobho omabili. Indizamchina ezaphapha kabili ngeviki ngolwesibili kanye langomgqibelo isuka eGaborone isiya eHarare ifike idlulele eLusaka eZambia. Eminyakeni yaphambilini kwakule ndizamchina ezitheneyo ezasiya eHarare leLusaka kodwa khathesi iBotswana isibambanise lolu hambo kuyindlela yokukhanga isihambi kanye lokulondoloza indleko. Owezimabhokele eBotswana umnumzana Vulindlela Madlala uthi ukukhalipha okwenziwa iBotswana ukuthi ibe le ndizamchina esuka eGaborone idlula eHarare isiya eLusaka.
Ngicabanga ngohlakaniphileyo lapha on the party yabantu eBotswana. Okwamanje iZambia amboni ukuthi le airline, I think their airline yavalwa ngo-2009. EZimbabwe siyazi ukuthi ilama-problems amaningi kakhulu. So sibebona ukuthi kungcono nje sisize sithathe thina i-opportunity ekhona kuroute le ehambe eHarare Lusaka Gaborone.
Umadlela uthi noma iZimbabwe kanye leZambia zibhekane lenkinga ezitheniye kwezomnotho, ibhizimusi ikhona engakhanga isihambi phakathi kwamadolobho awumathathu.
i-route le ine-potential engakhulu ngoba amazwe lawo noma kuthiwa khona alama problems emali anjani kodwa amabhizinisi lokhu ehamba laphana people are still traveling to and fro kule-potential engakhulu nxa umuntu eqalisa i-route akukhangeli nje ukuthi 1-2-3 months ngifungwenzani you look at the long term khona into leyi nxa sengiqalisile lapha abantu bazayisapota yini izasapotwa ngama-long term fundamentals e-economy and sebekhangele amabhuku abo babone ukuthi this can be something enganceda ama-economies lawa both i-Zimbabwe Zambia and obviously Botswana.
Omunye oyeZimbabwe ohlala eHowron wamukele ngenjabulo lelinyathelo uMnumzana Mthabisi Dube uthi bekusiba nzima uma umuntu efisa ukuphapha esiya eZimbabwe esuka eBotswana.
Umcabango omuhle ngoba iningi ebelifisa ukusebenzisa indiza mchina lisiya eZimbabwe kade kumele qale liye connector eJohannesburg okusuka kube expensive njalo uthatha isikhathi njalo ukungabi lama direct flights phakathi kweBotswana Zambia kanye leZimbabwe kuyalimaza amathuba amabhizimusi.
Uhambo lokuqala luza kuba mhla ka 2 Mabasa lonyaka njalo indiza mchina izaphakama egcekeni leSerotsekama International Airport iyehlala kwemzuzwana eHarare ibe isidlulela eLusaka. Iningi labantu belivame ukuthanda ukusebenzisa isitimela izimoto lamabhasi ukuya lokuphenduka kweBotswana kodwa kuba nzima nxa umuntu efuneka ukuthi aye lokuphenduka phakathi kwalamazwe ngesikhathi esifitshane. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHowron kweBotswana.
Uhulumende weMelika ulokhe eqina ngelokuthi kasoze ayekethise izijeziso zenotho azethesa eleNorth Korea ngaphandle kokuba lelo lizwe limise inhlelo zalo zokulungisa izikhali zempubhiso. Inkokheli zamazwe omabili uMongameli Trump lo Kim Jong-un sebesuke ezikodlweni zabo belubhekise emhlanganweni wamalanga amabili oza kwenzelwa eHanoi kule Vietnam ngolwesithathu. Khangeleke likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esizakhangela khona amazwi kaMnumzana Nelson Chamisa yena othi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa amvumele babuse bezophisana. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela ebesihamba phambili. Imbiko kamongameli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa ayithule ngempela viki isitshiye abalandeli bakhe belemibuzo eminengi. EleZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe-Women in Tourism National Executive Chapter. Sixoliseke balaleli ngemichina yethu ebingasebenzi kuhle omajinela bethu bayalulungisisa lolu daba kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo.